Namhlanje ikomishini ihlangane ngesikhathi semini lapho ebisizwa ubufakazi obuvela kulo owayengumphathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe ngesikhathi kusenzakala udlakela mhlaka 1 August udokotela Obert Mpofu ongunobhala jikelele njalo bona ngokuhanjiswa komsebenzi kuzanu PF kwasekusiza elinijaha elalitshayela amakhombi ngaleso sikhathi nalo lithi lazibonela ukusenzakala kanye lo dade uLinda Masarira yena-ke oyisikhulumeli se-MDCT leyo ekukhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khubhe. Yizo izikhulumeli ebesilazo namhlanje kuyikugqiba lesi sigaba sokuzwa izikhulumeli ezithiyeneyo ukuze i-commission ingene kwisigaba sokuloba ugwalo oluyilo oluza kwethulwa phambi kukamongameli emasonini Mnangagwa nxa sebeqedile.
Sizwa kuthiwa uMnumzana Mpofu uveze ukubana wakhuluma loMnumzana Chamisa ecingweni.
Ye, ukukhulumile njalo uthiye lengxoxo yonaleyo ayifaka phansi kumakhala ekhukhwini wakhe. Ikomishini izawuthi ilalele leyo ngxoxo, kodwa ukukhulumile khonokho. Ngobunye bobufakazi obuzabe kukhangelwa yikomishini bonke obathiwa ngabantu abathiyeneyo, kungabe kungamaphepha, kungabe kungamavidiyo, kungabe njalo kuzingwalo.
Njalo sizwa kuthiwa unkosazana Masarira yena uveze ukubana uyazi ukuthi bakhona abasakhulayo be-MDC abafundiswa into zokulwisana
ngemibhobhofakazi obuningi obugoqela bona lobo obuqambileyo yibufakazi bonke lobo obuzakhangelwa yikomishini. Liyazi abantu bebesiza lapha benika ubufakazi obutshiyeneyo, yikho-ke ikomishini iza kufaka esikalini ibone ukuthi bufakazi obutshiyeneyo lobo kulesi sindo esinganani ukuthi bungene egwalweni ezalubhala.
Sizwa kuthiwa lowo ndoda kade kuthiwa uthunjiwe laye ubuyile khona ngapho lamhlanje sekusiyavalwa kwenelisanga ukupha ubufakazi kodwa ufikile, kuliqiniso yini?
Loka lasibazi ngubani lo
othiwa ngupiki lo?
Lasanga ngisho ngaye kuthe kuqeda bona labo kwahle kwathiwa sekuphelile. Ukuthi ufike lasasizwe ngakho ngaphandle kokuthi naye efikile kwenye indawo, kodwa lapha obekuhlanganelwa khona kulama commissioners ngikazange abonakale, ngikazange afiswa.